Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mpandula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council usungulwe lamuhla edolobheni leGeneva eSwitzerland.
I-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana.
Izikolo ziyavula kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emabhodini belibhekise ezikolo zabo njalo kubikwa bebhadalisa ngemali yama-US dollars ukugada amabhasi la.
Ufuthi akulamntu oluhola eleli-US dollar isosesibilinto yakhona kumabhodi schools like today bebegada ngerisiti elifuna ama-US dollar awungelalo lelo risiti umntana kahamba esikolo.
Inkampani ye-Starlink isisungule umsebenzi eZimbabwe njalo ingcwethi zithi lokhu kuzaletha intuthuko ekakhulu emaphandleni futhi kwehlise imbadalo yobulembo be-inthanethi elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziza kulo msakazo. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council uqalile namuhla edolobheni leGeneva kwele-Switzerland. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Volker Turk ekhuthaza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi balondoloze amalungelo kazulu. Inkuthazo le iza ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esolwa ngabanengi besithi uhlukuluza uZulu mahlayana ngokubopha abalela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Johnson Timba amanengi alokhe evalelwe ngemva kwenyanga ezimbili ebotshiwe esethuswa icala lokwenza umhlangano engela mvumo yamapholisa. Abanye bababotshiwe bakhulule ngeviki ephelileyo. I-United Nations Human Rights Council ngokwayo isike yakusola ukubotshwa kukaThimba labanye bakhe njalo yakhuthaza uhulumende ukuthi abakhulule. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi legqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
I-57 session ye-United Nations Human Rights Council ayisiyathakazelela ukuthi isiqalisile eGeneva. Into nje esibongayo ngoba i-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana izama ukuthi ivikele izinto ezingayenziwa ngohulumende ezokubopha abantu, kungcindezela abantu, ilingele zabantu. So nxa isiba khona kunje sabe sikhumbuzana and also isikhathi sokuthi babe khuluma nje ama hotspots akhona emhlabeni jikelele. Ngiyabona nje kathesi babahamba indaba zabo Sudani, labo Naima, labo Nicaragua ngale, labo Burundi, labo Afghanistan. Ngiyabona iZimbabwe lapha ikhanya bayibambanga nje but in a nutshell babe khulumisana bezuza la ama-reports okuthi kwenzakalani kuma-hotspots anjalo. I-session esithakazelelayo kakhulu nje ama-human rights ukuthi sicebisane, sibonisane, lokukhumbuzana, lokutshela ohulumende ukuthi they need to protect ama-rights abantu.
EZimbabwe siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi amalungelo kahlonitshwa. Ungathini ngokwenzakalayo elizweni nxa sikhangela umbiko ophume namhla ku-United Nations?
I just hope ukuthi khona uhulumende laye uthumezele ama-dignitaries 57 session le human rights because labo kumele behambe bezizwele ukwenza ukuthi belungise indlu yabo njengohulumende ye ukubotshwa kwabantu 78 abondele uJohnson Timba lamanye ama human rights activist towards iSADC kuye kwasibamba kakhulu i-statement ekhuluma United Nations le vele sibe maqondana lakhonoko ukuthi abantu abamelanga behlukumezwe sesibonile abanye abaningi bakhona sebekhitshiwe after iSADC but again into nje esimele sikhulumisane especially eZimbabwe kukhanya ngani vele ngemva kwenketho eyaphumayo into nje azingani zimazonzo okwayenzakala after indaba zama recalls and so on and kumele iSADC ukuthi abantu bebethembele kuSADC ukuthi engxenye izabuya le outcome ingani ngcono so khonoko nje kuphonga uyenza ukuthi imbiza yethu ingani iyaxhwatha kuyabhoyila ekhaya la into esingabona ngani iUnited Nations kumbe bona labo bangazama ukuncedisa iproblem siyayibona ekhona but ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulumiswane into nje enganceda even nohulumende ngokwakhe ukuthi angabe lokhu evalela abantu because uyabe levala ukuthi angxenye abantu bangademonstrator and so on and so forth so khonoko kuqakathekile ukuthi walithi sibona iproblem ekhona ekhaya egumeni kufuze kuhlale phansi kukhulumiswane ngendaba ezinjengazina lezo ezizama ukuthi uZulu angene estradini protest so we hope uhulumende is hearing all this and they are able to rectify those things
umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha ubexoxa ecingweni lonto ngameli inkomo owe studio 7 ewele bilitani sehlekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi onguye ovame ukumela uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo kodwa uhlezi ekulandula ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo umthethandaba ophakemeyo owe High Court lamuhla ukhulule ngemali yesibambiso e-bail abahlali vegokwe abayisiyangalombili ababebochiwe beseteswa icala lokuphatheka ekutshengiseleni besola umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besithi kwakungafanelanga ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo womanyano weSADC. Izikolo ziyavulwa kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emaboarding belibhekise ezikolo zabo njalo abanye abazali bekhonona ngokuthi bekubhadalwa ngedola leMelika imali yokugada amabhasi la lokhu kwenzakala inengi labazali likhala ngokudula kwembadalo yama-school fees loko kusebenzisa ezikolo ogoqela ama-uniform njalo lababalisi bekhala ngeholo eliphansi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba osithandekile emhlanga we-studio 7 uxoxa lomabhalane kwinhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thabani Ndlovu
ngiyahlupha yizi izimali ze-school fees ngenxa yokuthi izimali ze-school fees kufunakala ama-US dollar and akula muntu oholi u-US dollar kwaye kuziindawo kumele kungene umntana egadi ibhasi nge-receipt le-US dollar of which akula muntu oluhola leli-US dollar i-so sad sibili into yakhona kuma-boarding schools like today bebegada nge-receipt elifuna ama-US dollar ukuthi beze begadi ibhasi yesikolo awungelalo leyo receipt umntana akahambe esikolo
imbadalo yama-school fees ke lokhu kulo hlupho lokuthi abantwana bengaxotshwa lanxa sisizwa uhulumende esithi bengaxotshelwa ukuthi ababhadalanga
uhulumende vele uthi abantwana bengaxotshwa even bengabhadalanga i-school fees but ama-headmaster bayabaxotsha abantwana even khonapha local bayaxotshwa abantwana we've had cases of abantwana bexotshwe esikolo abantwana bebone sebeloyita around the town bethi sixotshiwe
liyake libe lo mhlangano ukuthi licubungule lolu daba lokuthi kungaba lesombululo yini.
So esivela ukhona sizaba lawo njalo futhi umhlangano lapho siza khulumisana khona la sizise isikolo sanda ukuvulwa sizabona kuyahamba njani kathezi ngoba uhulumende vele lokho esithi abantwana bengaxotshwa esikolo. So siwukhangele ngelihle elibanzi ukuthi sibone ukuthi akula mntwana ozaxotshwa esikolo, akula mntwana ozayalisa ukungena ekilasini ngenxa yokuthi abhadalanga.
Kulo daba lwababalisi labo bayakhonona bathi holo labo liphansi bengakhalala umsebenzi.
Vele iqiniso affect education system, you know, ababalisi as long they are not motivated asoze befundise kuhle abantwana bethu. Abantwana bazahlala befeyile esikolweni ngenxa yokuthi ababalisi they are not putting 100% effort ngenxa yokuthi iholo lawo alihambelani le simo se-economic situation ekhona elizweni. Akuhambelani sibili ngenxa ongayikhangela sibili ipay ka-teacher ukusibona ukuthi u-teacher kumele aprovide enye but kodwa uyabe motivated ngani ukuthi afundise abantwana kuhle. That's why igcine sekuba lama-extra lessons. Maye lama-extra lessons zehulumende sengenele kuma-extra lessons sesithi imali ibhadalwe kuye kuma-extra lessons. You said ukuthi ngaye kuyakhangela ukuthi why kusiba lama-extra lessons, why abazali lama-teacher befuna ukwenza ama-extra lessons. I-cause yakhona yinto kumele ikhangelwe besides ukuthi kukhangelwe ukuthi abantu bebhadale imali yama-extra lessons.
Lo ngumnumzana Thabani Ndlovu umabhalane kwinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inkampani yakwelemelika esebenzisa isatellite ukwethulela abantu amagagasi e-internet e-Starlink isiqalile ukusebenza eZimbabwe. Inkampani le ilemitshina elentengo ezitshiyeneyo njalo uZulu yenelisa ukuthenga imitshina ebiza amadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu yakwelemelika $350 abe esebhadala i-$50 ngenyanga. Abantu bayenelisa njalo ukuthenga ebiza amadola kwelemelika angamakhulu amabili $200 abe esebhadala i-$30 ngenyanga. Ababhadala imali le bathola i-intanethi engapheliyo okwenyanga. Umahluko okhona phakathi kwemali lezi yisiqubu sokuxhumana ngamagagasi la. Ingcwethi zithi ukusebenza kwe-Starlink eZimbabwe kuzaletha intuthuko ikakhulu emaphandleni njalo kwehlise imbadalo ye-intanethi elizweni. EleZimbabwe liphakathi kwamazwe alitshumi lane ase-Afrika asesebenzisa i-Starlink. Amazwe asanda kuqala ukusebenzisa i-Starlink agoqela eleBotswana, South Sudan leSierra Leone. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kukaZulu kusetshenziswa amagagasi e-intanethi e-Wozatel Communications umnumzana Robert Ndlovu.
I-Starlink isebenza nendlela yokuthi idishi liyana ekhona efanana nalezi dishi abantu abalazo ezama-DSTV o-OpenView yezibheka esibhakabhakeni. So i-Starlink layo injalo kodwa yona ishekhe khona kulezi dishi izokuthengi layo iyakhumba esibhakabhakeni. Ukuze i-Starlink isebenze ayifuni mobile network coverage. Ayilandaba le-ISP ifuna ukuthi lapho ifaka khona oyiphanyeka khona ekuphahleni ekhaya emayini e-church esikole ibone isibhakabhaka esinjani esiyi-blue ngokuyamayeka kulandaba ngoba ama-satellite ekhuma kuwo lanabhoda phezulu nalezi yikho kuletha i-intanethi eniyakufuthelela i-Starlink yakho wayebothela phezu kwebhilding yakho kumbe kwekhaya yakho kumbe kwegoma lakho kwesikolo sakho kuthole i-intanethi yakho.
Ye, lokhu kuzaphathisa njani uZulu ukuqalisa ukusebenza imitshina enje?
Kathesi ngizasebenzisa izikolo kakhulu ezine-example ngoba kuyaba le-mobile plan. It means all rural schools are now having provision for online. Kwathi kusebenzisa izikolo ezingangeni online zebe ukuthi ama-network ama-mobile operators ngakhazi i-area iyakwazi ukutsho kumbe yakithi i-radio service ayisizi kuleyo ndawo. But i-Starlink ayisebenzisi i-terrestrial. So abantu kubenefitha kwabo yokuthi akusakhathaleki ukubana bangaphi. That's number one. Number two, i-internet yangkhona i-unlimited. Ayiphezi elamaphati ukuthi iyakhepha ukuthi $10 kungaka. So i-benefit eyinyenhle kuyakhona ukuthi nje kakhulu emakhaya amapulazi ungayifaka wena kumbe ngiyifake miningezi ngiyakho ukuqhuba amakhelwane bami up to 20 uyabo into engishoyo. So it means if all communities ngale phandle akuthanga lezi 10 ngoba ingane iyadika linto never change. So we should try to change kind of interference of the Wi-Fi hotspot. I unlimited. That also the protocol cloud did not work. I'm talking Wi-Fi. I think we will still enjoy the communication too.
Ngasikhangela intengo yemichina e-Starlink le ayisoze ivimbe na abanye ukuthi bengenelise ukuthi bayithenge.
Uyakwazi ayibhalele abantu. Actually, bavulela more people ngoba uyakwazi uku-accessa i-Wi-Fi edini. Njalo ama-network operators asengokuyazo sikhathi intengizayo ehla ngoba sebeyile-competition.
Mnumzana Robert Ndlovu umqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet e-WhatsApp Communications ubesecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Selokhe eleZimbabwe letheswa izijeziso zomnotho ngamazwe aphetheya selikhangele emazweni afana leRussia ukuvuselela ezokulima lokutshalwa kwemali elizweni. Kodwa ingcwethi kwezokulima zithi lokhu kulakho kungaphumeleli ngenxa yokuba indlela zokulima zaseRussia azihambelani lezeZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe selithole umvundiso wefertilizer kwele Russia ofika amathani azinkulungwane ezingamashumi amabili lantathu 23,000 metric tons ukuncediseka kwezokulima. Ekuqaleni kwawona lowo umnyaka, umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga wethekelela ele Russia lapho athakazelela khona indlela zokulima zalelo lizwe. Wathembisa ukuba eleZimbabwe lizafunda kulokho okwenziwa yiRussia. Imbiko etholwe iStudio 7 kayizenge iveze imali eleZimbabwe eselinikwe yiRussia kwezokulima. Kodwa uhambo lukaMnumzana Chiwenga ndawonye nemvunduzo eyaphiwa ilizwe ngeleRussia ngobunye bobufakazi obuveza umsebenzi owenziwa yileyo lizwe ukuncedisa kwezokulima selokhu iZimbabwe yethesa izijeziso zomnotho. Ingcwethi kwezokulima zithi kunzima ukuba eleZimbabwe lithole okubambekayo kwezokulima kweleRussia ngoba amazwe lawa elomkhathi ohlukileyo. Phezu kwalokho ingcwethi zithi eleRussia lifuna ukuzitholela okwembiwa kweleZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi efundisa ikolishini leBindira University kumnumzana Libert Shoriwa yena othi eleZimbabwe kalingeke lithole okuningi kweleRussia kwezokulima.
IRussia ifuna ukuthola igolide lokunye okwenziwa kuleli, ayilandaba lezokulima kwethu, kungakho kungela okuningi ekwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcithi kwezokulima esebenza izimele umnumzana Makati Chuma.
Ilizwe leRussia elikufunayo kuleli kuba lithole amamayini nje kuphela, kanye lokuvikela nje leZimbabwe wezemivikela lokunye okunjalo njalo, hatshi okunye okuningi lokhu kucatshwa ngabantu. Kunzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole okuningi kuRussia, amboni lithole okuningi kweleRussia.
Kodwa enye ingcithi esebenza leZimbabwe Agrarian Society umnumzana Lazarus Ngwenya uthi eleZimbabwe lilakho ukufunda ukulima kusetshenziswa imitshini yakulezinsuku okwenziwa eRussia.
IZimbabwe ingathola ulwazi lwemitshina yakulezi nsuku evela eRussia ngoba ungakhangela bona vele sebephambili kwethu kundaba ezokulima.
Umlimisi esigabeni seJombe umnumzana Mlungisi Mabhena uthi eleZimbabwe liyamukela indlela zokufundela ukulima kungelani lokuba zivela kuliphi ilizwe.
IZimbabwe yamukela indlela ezintsha zokulima kungelani lokuthi kuvela kuliphi ilizwe. Kufuna ukufunda labantwana nxa besiyafunda i-agriculture kweleRussia kuyavusela umnotho wethu.
Imizamo yokuthola imbono kusigodi seRussia yehlule iStudio 7 itshela ukuba ilobe imbuzo ezaphenduka ngemva kwamalanga ambalwa. Kodwa ekhuluma emhlanganweni lezindaba, umeli wesigodlo seRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnolvik wabika ukuba ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzana leZimbabwe ukutshala imali kunhlangothi zonke zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singakangeni kwisigaba esilandelayo esike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Algeria sezimemezele ukuthi umongameli Abdul Majid Tebboune nguye onqobileyo ukukhetho lwangomgqibelo olokudinga umongameli walelo lizwe. Izolo ubevele ekhokhela okubangele ukuthi kungabi lokhetho lwesibili. Abavotileyo bebeyisilinganiso esingamachumi amane lasiyangalombili ekhulwini i-48%, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu abedlula amachumi amahlanu lambili babhubhile kulandela ukudubuka kwetanka ngemva kokungqikilana kwayo lemota yesigengele ebithwele abantu lenkomo esigabeni esingenyakatho yeNiger, kutsho abakade behlenga laba bantu. Udaba lolu lubikwa ngabezindaba abe-AFP. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane ohlasela umgogodla i-meningitis elakho ukubulala ngesiphangiphangi uma ungelatshwanga masinyane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela njalo ingqondo, lo olawo abonakale engani uphambene. Izibonakaliso zawo zehlukene kusiya ngokuthi umuntu uhlaselwe ligciwane lawuphi umhlobo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa indlela umkhuhlane lo ohlasela ngayo izitho.
Ngumkhuhlane ohlasela amanzi agombolozele ingqondo lomgogodla. Spinal cord. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamagciwane awumhlobo otshiyetshiyeneyo angaba ngamavirus kumbe lwefangayo.
USiyamthembu uqhubeka uchaza ngezibonakaliso zalo mkhuhlane.
Ubonakala ngokutshaya kwekhanda okungabi ngcono ungaze unathe ama-painkillers. Bengakuthola lokho ke udokotela azafuna ukuthatha amanzi ayimhlane oyi-cerebrospinal fluid ukuthi bayihlola.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube ugcizelele esithi umzimba uyalimukisa umuntu womkhuhlane onjenge-meningitis.
Ama-complications angavela nxa umuntu esethole i-meningitis yikufelwa izindlebe, abe lobunzima umuntu ekuzweni, njalo kuba le damage ku-brain, ngacine sesiba lama-seizures umkhuhlane wokuwa, ebe lokukhohlwa masinya, azuluze i-balance, izinso zingafa, and kuma-cases asevie umuntu ugcina esefile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Pride Ndlovu ulesihlobo esabulawa ngumkhuhlane lo.
Besilokhu sikhala ngekhanda, sikhala ngekhanda, sisithi kumbe hayi kuzadlula, simnika wona la ama-pain is, hayi kuseba serious. Kuthe ngemva kwamalanga i-3 ukukhala ngekhanda la kwabe sedlula, sithe sihanyiswe esibhedlela sangikhona kubonakala ukuthi i-meningitis.
Inhlanganiso yamazwe wonke ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, ikhuthaza amazwe ukuthi aqine ekuhlabeni amajekiseni okuvikela umkhuhlane lo, ikakhulu ebantwaneni abasanda kuzalwa. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye i-1325 ababulawa yi-meningitis eZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Akwaziwa ukuba umkhuhlane lo sowabulala abantu abangayo kusukela ngaleso sikhathi kusiyafika lonyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweze Melika, umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris uzanqikilana lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump esigabeni sePhiladelphia okwakuqala kusasa kungxoxompikiswano yabazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ingxoxompikiswano le ekhokhelwa ngumsakazi we-ABC News iza ngemva kwenyanga ezimbili kuqhutshwe enye njalo ekhokhelwa yi-CNN eyabangela ukuphuma kwelumncintiswano kukamongameli Biden ngemva kokuthi iningi eligoqela abebandla lakhe lithe kaqhubanga kuhle kulingxoxompikiswano. Ngemva kwalingxoxompikiswano kulokuningi okwenzakalayo okugoqela ukudutshelwa kukamnumzana Trump, ukuqhutshwa kwemihlangano emikhulu yamabandla la lokungena kulemncintiswano kankosikazi Kamala Harris. Ucwaningo luveza ukuthi unkosikazi Harris usengujikile obhanqa lomnumzana Trump nxa kukhangela usekelo ezigabeni eziqakathekileyo ukukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe leMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
sasa huu mpigisana ega nkosa zana Harris lo baba o Trump kuyabe kumelelwe ngumuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo aba representayo amelele ukubona ukuthi uNkosazana Harris, is she ready to lead a country like America? And is she ready to take on Obaba, Trump? Ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong, strong character. Mama uClinton laphana had a problem with him. So kusasa, umuntu wonke ukhangelele ukuthi number one, uNkosazana Harris, is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump? Ngoba siyakwazi ukuthi yena ngakwanisa ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu.
Ingxoxo mpikisano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela ukukhetha lukaLwesi.
Ama-independent yiwo asemelele ukukhetha umuntu abamfunayo kundaba zekhetho lezi. Siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama-Democrats 45%, ubaba uTrump ule 44%. So 34% ekuma-independents esihlala sikhuluma ngayo, bona laba bantu bazakhetha bani according to the debate kusasa.
Okunengise kuthintshile kusukisela ngesikhathi okusenzwa ingxoxo mpikiswano yakuqala, kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona?
IAmelika ibifuna abantu abangantha abasha for i-office ka-president. So kathesi umama uHarris ngantwa watshintsha okunengi, but ubaba uTrump wayesengantwa sekhokhela ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona his sympathy vote. So abantu base bemzwela.
Mnumzana Tim Mringayo ilandela zombusazwe lemelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha emelika. Ubesecingweni le-Studio 7 ese-Ohio. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lesithumele yona nge-WhatsApp.
Hayi laba vele loba bengayenzani, i-history yabo vele akumelanga ibe khona. Yikubona i-history ezanu-P F vele ingabhalwa phansi. Yikubona i-history ezanu-P F isiphelela ngumuntu wakhona efile wezanu-P F. Ngoba bayakwazi vele ukuthi kawavusi kahle ilizwi lapho. Hayi yona indwangu yadobha impembe. Ngoba umnanga kokuthiwa ngo-president uthi uvele ubone nje yonke into vele ihlaka. Abantu bayabulawa, abantu bayabotshwa, abantu bayathunjwa, ubusela. Hayi indwangu yadobha impembe. Akakwazi vele ukuthi eyenzeni, akakwazi ukuthi na ukuthiwa ngo-president kumele uyenzeni. Yena uzitshethi ma ngu-president kumele ubulale abantu. Uzitshethi ma ngu-president kumele ubophe abantu. Uzitshethi ma ngu-president kumele uthumbe abantu. Njengalokhu esikubonayo umsebenzi wakhe.
Studio 7 liyangethusa ngokuvala indaba zekuseni lisiyanika umavaza ukuthi akhulume kabili into yinye, ikakhulu kuprogramu leithi live talk show. Bayakhuluma beqeda ukukhuluma bephinde futhi the same thing. What's so interesting ukulalela umavaza kulothi sizwe indaba seZimbabwe sike sikhohlwe ngumavaza, ngoba umavaza umuntu ohleli kuhle la hleli khona uyakholisa eLondon. Kanti nama singezwe indaba zaseZimbabwe ngicabanga ukuthi bekuyinto ebalulekile kakhulu. Angazi umphathi wehlelo ngicela ngani ningasikhangelela khona lawo.
Sanibonani linjalo. Asiyohlala sikhala kuphela le-government yabomnankagwa le. I-government yabomnankagwa abantu bagcwele amazwe wonke, abantu sifela kwamanye amazwe. And into emangazayo, uhle ubona ukuthi i-government yeZimbabwe nje vele abalanembezi. Uma umuntu efile, uyathi efika eZimbabwe isidumbu siyabhadaliswa. Khonapho umuntu engumuntu ozalwa khonaphana eZimbabwe. But uyabhadalisa isidumbu. I-government impela ibhadalisa isidumbu somuntu. Hayi, uzathi i-government enjani yena le? Hayi. Plus ukuphuma kwethu khonaphana ezweni, sikhitshwa inhlupheko nale ezano yabomnankagwa le. Hayi, indaba yakithi ibuhlungu kakhulu.
Sibonge amazwi abalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esicubungela isiluleko esivela kwezinye ingcwethi kwezomnotho. Okwanamhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.